endabeni zethu lamhlanje. So kulabanye abantu abachothoza okwenziwa ngunkosikazi Auxillia Mnangagwa besithi kumele achiye ezombusazwe. U-Shayton Elliott othi wake wathunjwa ngamapholisa emthitha awe-Central Intelligence Organization usebotshiwe njalo esetheswa icala lokutshaya omunye walabo abambopha okokuqala. Salethelela lokunye okuhlupha uZulu kweleZimbabwe. Ku-Livestock lamhla kuhlelo labesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwelatshwa ingelanhlawulo eZimbabwe. Kambe abantu bazaluthola uncedo lolu na? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 lapho 6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.